I think sonke siyasuthiseka ngoba this was historic. Akukaze kwenzakali abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu 2 be compete ku same event ku final ye Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela ku online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu. Njalo siyabonga ngalokho. Sithethona basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa abafana labo bebasupporter ngoba nxa siya kujene uyayo eka LA 2028 ngilesho ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma Olympics, their first Olympics, befika ku final and then omunye afike ku number 6, afile four short in a 3 ukuthi athole medal. Hayi, ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyababonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi mina beze kahle and ngathi bona baseze sakholisa. Then uIsaac ugijimile namhla, angabi iposition yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku 19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela amathlisi akhe labo. The time agijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes, ama-conditions akezima but ulwisile umfana uIsaac Mpofu. So ngathi mina yikho lokho okuphumileyo amalanga ama-jwana adluleyo kwaqhayisa ngowerowa wenza la i-final yakhe wabuya ama-swimmers they gave their best esenza ama-personal best. Mna ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma labo namhla nibamita ngisiza ukuthi bakesikhalazo bebebonga sibili bethi bebona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele bonke abantu bebebesekela. Yebo, bebebonga ukuthi bekhaya siyaphambili bonke babona ukuthi bazabe beku-project ya ku-LA 2028 ukuthi siyabe sikukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani, kume njani kusasa?
Kule Women's Marathon, silo Rutendo Nyahora, oyakhijima representing Zimbabwe ku-marathon. So yeah, ukhangelele la ukuthi utuza uzanika konke alakho and ikho siyabe sisamsekela. So siyabe siyambona kusasa ngo-8 o'clock nge-Zimbabwean time. So the same time Paris le Zimbabwe isikhathi esifana layo. So ikho phe siyabe siyambona kusasa ekuseni sibona ukuthi uzasiphakulelani but yes, ubethembisa namhla ukuthi uzanika konke alakho and siyakwazi lathi siyamthemba ngalokho akupromise leyo.